sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlathu kuNtulikazi 2023 ku Cape Town. Endabeni zethu lamhlanje.
Asazi lathi ukuthi singabe sinabantu abaphambanisayo, number one. Number two, the bulk of our challenges are coming from laba abantu abakwamanye amazwe abafuna thina kuzulu sikhale kangabantu abahlulekileyo.
Ibandla leZANU-PF lithi kuqhubeka kahle umkhankaso wokhetho olukhulu oluzayo, njalo ledola leZimbabwe selikhuphuka isisindo.
Akukhankaseki labana abantu abanalutho abangabitshela abantu kubone hlabela njehambe hlabela ilizwe lonke.
Kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi elibusayo livafaza amanga elizwe lonke ngesikhathi lisenzela ukuvothelwa ngoZulu. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulomsakazo. Ibandla leZANU-PF lithi uqhubeka kahle umkhankaso wokhetho olukhulu oluzayo, njalo ledola leZimbabwe selikhuphuka isisindo. Umnumzana Mlungisi Moyo labanye bakhe abakhankasela ibandla leli bathi balethemba lokuthi uZulu sebonile konke okuhle okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kusukela ngesikhathi engena esikhundleni sikamongameli. Umoyo uthi okwamanje selikhuphuka isisindo idola leZimbabwe ebeseligugudeke okumangalisayo.
Njengeminyaka yonke silokho siqinile njalo siyaphambili, kasibuyele emuva sifuna ukufeza izifiso zikaZulu.
Ye, yiziphi izifiso lezo okhuluma ngazo?
UZulu ufuna uzibuse okuthi yena elithi ukwenza into ayifunayo ngesikhathi afunayo ngesikhathi la asiklangileyo. Yiyo vele injongo esingayo, sishiyele labantu esincintisana labo abafuna ukuthi umbuso ubuyele emakhiweni. Thina kasiwasona amakhiwe asithi lawo makabuya la ngabuye ona wa-African term.
Kodwa ukuthi ukhona yini ongafisa ukuthi umbuso ubuyiselwe emakhiweni?
Bakhona abanye la uyakwazi video on record. Kulo muntu othungeleli othungameli bandleli esiphikisayo ethi yena kusasa mayethatha umbuso sazokugcwela amakhiwa laphana, sokugcwela amakhiwa laphana. Siyasithi iZimbabwe ilizwe labantu abansundu, kabatholi ukuzibusa njengabantu bansundu.
Ye, siyabona kodwa-ke lo mnotho ngala uhambi kahle. Pho abantu bazalivotela njani?
Asazi lathi ukuthi singabe sinabantu abaphambanisayo, number one. Number two, the bulk of our challenges are coming from laba abantu abakwamanye amazwe abafuna thina kuzulu sikhale kangabantu abahlulekileyo. Laba abantu abazivokisela ama-functions, laba abantu abangafuni ukuthi iZimbabwe ithole i-fresh capital, laba abantu abangafuni ukuthi iZimbabwe ithole new expertise in harnessing our resources.
Kodwa masikhangela idola phela seliguqa ngamadolo lapha, abanye abantu laba bangena njani khonapho?
Lokhuyana it's a deliberate ploy, ngoba idola umthuli engakalikhululi uthi le ku-willing market willing, i-willing buyer willing seller, uyakwazi between you and me vele kubo-900. Liqansile lethusa lazirazina kubo-8000. But kathesi mina lawa masisima sikhuluma siyakwazi ukuthi idola selikuthi 6000. So kuloko kusehla ngoba abantu thina okokuqala as a Zimbabwean market, we have a speculative market. We are a market full of arbitrageurs and speculators. So bathe bebona umthuli ekhulula bathi sebefuna ukulicobodisa idola, but kwehlule ngoba nabo sebebonele ukuthi hayi leyi into le yinto yelizwe, into esifuna ukuthi siyikhulule sisonke. Andanoma circumstance ayo idola licobodekisekile okuthi vele kathe singabe selikubo-10,000-16,000, but lingi lafika kwe-8,000 ngenjongo yokuthi thina sonke sifuna ukwakha ilizwe namaplani kaminister of finance umthuli. Sesibuyelile kathesi ma ngikhuluma njanga namhlanje siku-6,000 and below. Lokho lisehla lokuyani ubebalekele ukuthi i-black market ibe yiyedidevine ama-rate kathesi wonke umuntu ofuna idola osehamba ku-option 16 ayethola legitimate i-rate yelizwe khona.
Ye, kodwa sibona ngazani kulabanye abathi vela lisuze li-recover kangako idola. uyahlala vele kunjalo kungani kuzemvuthu
kolokho kukhona siyakwamukela kusebantwini abavele bafuna ukulwisana lenjongo kahulumeni.
Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga lebandla lezanu PF ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi elibusayo lifafaza amanga elizwe lonke ngesikhathi lisenzela ukuvotelwa ngoZulu. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo webandla le-CCC eMatabeleland North.
Kathesi ukhankaso esikwenzayo kukhumbuza nje abantu ukuthi hhayi laphana mhlawumbe kwakungakabi le-candidate. I-candidate yeni kwathesi lapha kubukhansela ozwane kubu-M P ozwane upresident nawo. Yikho kuphela ukukhankaso esikwenzayo kumalanga lawo angama-52 or so days eziseleyo before u-23 August, otherwise akula ukhankasa ngokukhulu esikwenzayo. Now izanu ukuthi ithi yona i-$90 angikwazi ukuthi bayaveza amani ukuthi yabona kwesinye isikhathi izanu la iyake iziphathe njengomuntu ongani utshele endlini ngoba athi abona ukuthi into ekhona nxa usithi wena i-$90 seliku-6,000 uticha ungumpholisa ohola 68,000 RTGS akasukanga ipeyi yakhe kayisukanga ku-$10. Thina into esiyisolayo kwayisikho asidingi ukuthi kuthiwa idola likuvalue bani kumbe bani. Into esiyidingayo ukuthi abantu bonke bengabi ngabayanga. Khathesi i-situation esikhona ngeyokuthi wonke umuntu esebenza kumbe engasebenzi, engumlimi kumbe engasomlimi, usengumyanga. Isizathu ukuthi uhulumende uholisa abantu bakhe ngemali yama-US dollars, ngemali yama-RTGS. Uthenga uthinda, uthenga izilimo ngemali yamaZimbabwe dollars. But yena uhulumende nxa efuna ama-services, esifa ama-services usibhadalisa ngama-US dollars. Uthengisa ifiweli nge-US dollars umnangapha. Kodwa yena xa esithi thina sihole abasebenzisa ikhulukuzeni ifiweli yakhona, usiholisa ngama-RTGS.
Nxa kunjalo-ke bakhankasa njani, njalo abantu bayavotelwa njani ngabantu?
Akukhankaseki labana bantu abanalutho abangalutshela abantu, kubona ehlabela nje hambe ehlabela ilizwe lonke ethatha abantu. Yabona iproblem ayenzayo mnangakho, you continue to abuse ama-state resources. Akhesi bese-Chipinge ngakutshela mina Dube ukuthi ngesikhathi bese-Chipinge ebhinga kungaboni not even one muntu wezanu, bonke bengekho bese-Chipinge. Abantu bangabuthana abantu belizwe lonke babese-Chipinge sebona ngani ukuthi abantu bamthandaka abana abafuna ukugada amabhasi njengoba kabasakwazi ukugada amabhasi. Kuyafana nalokho akade kukhona ebulilima. Uyabona ukuthi njengabantu abavela ilizwe lonke akukhankaseki, bayakhankasa nethini ebantwini, batshela abantu amanga ngo-2018. Khathesi abangeke babuyele ebantwini, athi umtshela uticha uthela akumvoteli yine kona $10. Utshela ibuthi ukuthi akumvoteli umkalo engelanathukele engelanakudla, they can't even afford to pay i-1 room accommodation. Uyakhankasa uthini manje ebantwini bona labo?
Lina lifuna ukuthi libatsheleni abantu nxa likhankasa khona manje?
Hayi, thina abantu into esibatshela yona ngikuthi uyabona ubuyanga lobu ababubonayo buselizweni kabudalwanga nguNkulunkulu, ngasonto yapho ikuvela nje yodwa. Yinto edalwe ngendlela abaziphatha ngayo labo akufuza ukuthi babe yibo ababusayo. Kunokuthi bebuse ilizwe bebusela umuntu wonke, babusa ilizwe bezibusela bona bodwa. Yikho ubona ukuthi bona ngobulutshwana babo beyimafia yabogolide, imafia yabochrome, imafia yabodiamond, batshontsha konke akunalutho abaluthiyayo. Thina sifisa ukuthi iZimbabwe ibe yiZimbabwe yomuntu wonke.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga lebandla le-CCC besixoxa laye esebhinga. Singangeni kusigaba esilandelayo, sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulabantu abaningi ababotshwe kwele-France kulandela ubudlwangudlwangu kwamanye amadolobho okubangelwe ukubulawa kosakhulayo ngamapholisa. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu ababili abadutshulwe bedlula emhlabeni kwathi bangama-30 balimala kulandela ukudutshulwa kwabo besemdlalweni wokuzilibazisa eBaltimore khonapha kwele-Melika izolo emadabukakusa. Amapholisa adinga umuntu owenze ihlazo leli. Ibandla elikhulu eliphikisayo kwele-Sierra Leone lithi kumele luphindwe ukhetho lukamongameli kulandela ukunqoba kukamongameli Julius Maada Bio ngeviki ephelileyo. Bathi kaluqhutshwanga ngemfanelo ukhetho lolu. kubika abezindaba abes Reuters. So we see Kati says a masigo.
Sengana masiva we
senzi we manja
Ngila ubaba mkulu
Sikhuna
masiva we
senzi we manja
Kangelo kokobe
Sikhuna masiva
we Lamda spoka lo mnumzala tandarani ndebele Ingo eti kwa za masiva we sentu Sekwa mngela kuhlelo baba kunjani?
Yabo ngatuveli njamba
Ais pile kati singazi wena Siyabona kule zinsuku ama chaka wangazani Akula mtu oba chengisindela yokuphila Kutala sa wazi kukupilo njani ndevele. Akusichel tipo kumele kubuyelo njani kolo tala la.
Umfana wae kuliswa na madoda. Umfana wae kuliswa ngobara. Kwa kuna madoda hae kona hae kulisu mfana. Singa kafiki nje kutini abafana ba kufikisimo kulezi suwa. Kesipegeni ukona yini okulisu mfana. Singa ibamba nako sizo bakwazi. Masu finyelele kutini abafana isima bagiso. Kambe ba zenzela ngobabe kulisuwe kase na mabenga kuliswanga. Napo ugeo kune nkinga kwa nengkulu. Kuse kutini ama tota iwole. Kwa kumela kulisu abafana. Aweko. Nesilungu loko abati. They are not present. Ama tota sibaleki ile ekwazini ukulisa abafana. And ama tota mani eku kulisi na abafana. Seko nita abafana. Bazi tolela na mabazi tingela. Inkela yoku skulisi. Oso ku hindi endi. Oso kubaleke. Okambe kwa zego afi. Kunendo kutinsiko netu njengabafana njengamadoda njengobaba selilahlekile ngenxa ukuthi someone is not present omunye akekho esikhundleni sokukhulisa umntwana womfana
yebaya ngapho baba
kusikhathe esiphila kiso kuningi kuhlangahlangene amadoda aphumile emakhaya edimsebenzi kuba nzima nokubuyela emakhaya ukuthi ayiba nesikhathi nabafana kulabo abasebenzayo abanye njalo ngabathola ingane umuntu ashiye ajikwala lahambe njengayona leyo ngane bese kusiba ngumntwana noma ngumfana ozasikhula eyedwa noma ikhuliswa ngabantu besifazane agcine naye ekukhuleni kwakhe sokusiba nenkinga ekuthini imithetho yamasiko yomfana gcine engasayazi so isikhathi esesiphila kiso Dube naso sinomthelela ekukhuliseni kwabafana ngesiko lesintu labafana
kwenziwani pho nxa kunjalo kwenze ukuthi abafana bekhuliswe kuhle phela
esimeni esesifana naleso wona mfamthembu sokuyilokho ukuthi kakubhekwe ebantwini ukuthi i-community wona yona itself imi kanjani njengama-community leaders mangabe sikhuluma emakhaya osebhuka induna babheke i-community abayi-leaders and kamabhuthi ama-plans esingathi thina zinhlelo zokukhulisa umntwana ongumfana ukuze bababonise amasiko ngoba kubuhlungu fadube ukuthi umuntu wesifazane okhulisa umfana eyedwa kunganamuntu wesilisa noma umuntu wesilisa eva kanye ekhaya ngonyaka kube sekuthiwa lo mfana uzogcina amasiko noma uzoba nayo indlela yokwazi amasiko kunzima kangakanani so ebe ngikuhlosa mina ukuthi mhlawumbe akube khona ukuthi thina ama-community leader abafana nezinduna osebhuka omndisa kube ngabantu abathi let's come together emadorobheni ama-councillors and whosoever is a community leader let's come together sibone indlela yokuthi singenza njani ekuzameni ukuthuthukisa amasiko ethu nokukhulisa abafana ngesiko lesintu
ye lapho-ke besixoxa lo mnumzana Thandazani Ndebele ukhona ngale-ke kwe-Lester Africa undebele-ke uyingcwethi kwezamasiko esintu sibonga kakhulu ungajinelwa kusasa
Wamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukameni inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
kuba injabulo uhlangana njengenhlala yenza sibonga sidumisa uNkulunkulu Ulalaba abagulayo bephuza amaphilisi behlatshwa amajekiseni benatha le mithi etshiyeneyo bangakhohlwa ukubana uNkulunkulu nguye ongaphezu kwakho konke mthembeni uNkulunkulu ukuthi ulani lingaze lathi ebuhlungwini benyama libe selimlibala namhlanje ke sizaqhubeka ngelizwi lethu lokufuna umbuso wakhe sikhumbuzane ukubana sibale lapho esagcina nakhona sibale kuLuka 12:31 siyiphinde njalo ifundeka kanje kodwa funani umbuso wakhe khona konke lokho kuyakwenezelwa nina namhlanje ngithanda ukuthi sikhangele ngamafitshane ngelizwe lakithi. Kulezi insuku abantu bamatasatasa bakhangelele ukuthi baye ekhethweni bayekhetha engapho sengithi ngababusi kumbe abakhokheli. Hhayi, angikhulume zombangazwe, ngikhuluma ezelizwe lenkosi ukuthi yebo, imibuso yemhlabeni iyafuneka, iyaswelakala, ukuthi izinto zihambe ngendlela eyiyo eqondileyo, ngoba ilizwe lingazake liphonguba ilizwe lingelamthetho, lingelandlela zokuthi izinto zenziwa njani. Kodwa namhlanje ngithanda ukuthi phezu kwembuso yonke yona leyo esiyithengiswayo, esiyibonayo, sidinga ubukhokheli obuza sikhombisa umbuso kaNkulunkulu ukuthi unjani. Abakhokheli abalothando, abanakekeli abantu, abakhokheli abangavamanga ngamanga, lezithembiso zamanga, ngoba na uNkulunkulu engikho enhlizweni zabo. Asithi nabo esihlezi khona sibakhulekele bonke laba abadinga indlela zokubana babuseleli lizwe, balibuse bekhumbula ukubana sizidalwa sonke ngamunye ngamunye kuzimo zethu ezijiyeneyo, lalapho singabe sikhona sadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Lo uNkulunkulu onguye othi sifune umbuso wakhe, njengokutsho kaJesu, sithole umbuso wasemhlabeni kodwa oleziqu lenkumba zombuso kaNkulunkulu, umbuso olokuzwisisa izikhalazo zabafelokazi labaswelayo, umbuso oza kuthi lanxa uNkulunkulu ekhangele athi nampa ababusi belizwe abangisabayo, abazamayo emini lebusuku, hatshi ukuthi bazikhukhumeze bona, hatshi ukuthi bona bahlale kuhle bodwa, hatshi ukuthi bancindezele abanye abantu, hatshi ukuthi bathathe izinto ezibekelwe umphakathi zibe ngezabo, ngoba ayisiyo umbuso kaNkulunkulu. UJesu uthi kodwa funani umbuso wakhe uNkulunkulu. Embusweni kaNkulunkulu akukho lokhu ukubandlululana, ukweyisana, ukukhangelelana phansi. Abazi umbuso kaNkulunkulu bayakutshela ukuthi umbuso kaNkulunkulu uphuphuma uthando, ulokuxolelana, awulakuxilibezelana, awulabusela, kawulakunyeyana, kawulakuthukana. Umbuso kaNkulunkulu uletha izinto eziphakamisa imoya yabantu. uNkulunkulu asenzele kahleke sifuneke umbuso wakhe uqala, singakafuni imbuso yasemhlabeni. Asikhulele uNkulunkulu, sicela ubana usitshengise indlela yokuthi senze njani ukuze sithole lokho okuseduzane lombuso wakho. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Wezemidlalo, iqembu labesilisa elimela eZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngama-wickets ayitoba muna munye ngelesi langa namdla emdlalweni wokudinga amaqembu aza kubhateka kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqutshelwa kwele India ekupheleni komnyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe sekumele linqobe leScotland ukuze lithole ilungelo lokuba ngelinye lamazwe aza kuyaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshi zomhlaba jikelele ngemva kwempumelo yanamhlanje etshiya abalandeli bomdlalo wekakhilikithi bethithibele. Ekhuluma ekupheleni komdlalo lo oqhutshelwe enkundleni eQueen Sports Club koBulawayo, umqeqeshi weqembu leZimbabwe uDave Houghton uthe ithemba lisasekhona elokuba iqembu leZimbabwe liyedlala kwele India ekupheleni komnyaka.
Well, exactly. I mean, we've played really good.
Sidlale kuhle kulomncintiswano njalo singene kumdlalo walamhlanje sobabili leqembu leSri Lanka. Singakazi sinqotshwe, okutsho ukuba bekuvele kukhona iqembu elizasuka lidanile, njalo kube yithi akukho buhlungu kakhulu kunqotshwa lokhu, ngoba sisazi ukuba nxa singanqoba ngolwesibili sizasala sesimeni esihle kakhulu.
Uhouton uqhubekele phambili wathi kudliwa abakwenziwe namhla sekungamanzi achithekileyo angeke abesabutheka kodwa abasoze belahle imbeleko ngokufelwa.
Okwenzeke namhlanje akusikho esizahlangana lakho ngolwesibili ngoba iqembu leScotland lidlala ngendlela ehlukileyo. Njalo okuqakathekileyo ikuba thina sidlale ngokuzethemba.
Umdlalo ongiyodlala indima enkulu ekuphathiseni iqembu leSri Lanka ukuba linqobe uMahesh Dixon utshayele ihlombe abalandeli bomdlalo kakhilikithi ngokubuya ngobunenye enkundleni yeQueen's Sports Club.
I think it's good for the Zimbabwe.
Kuhle kakhulu kulizwe leZimbabwe ukudlala umntiswano onje kulezibukeli ezinenkangaka. Yinto esijwayeleyo leyi lakithi ukuba enkundleni kube labantu abaningi ababukeleyo okuyinto eyenze kuba singethuki ngitsho lakancane.
Sikhangele umdlalo wenguqu, nanzi impumela yemidlalo yenguqu edlalwa namhla kumncintiswano weCastlaga Premier Soccer League. Iqembu leLenders linqobele iCape United nge-2-1 emdlalweni obusenkundleni eBarber Fields. Iqembu leBlack Rhinos linqotshwe nge-2-1 ngeleDynamos ngaseButter. Iqembu leTriangle litshaye leCranbourn Bullets nge-2-1 eKippie Stadium. Kuthi eleHerentals libhuqele leZimbabwe Bora nge-2-1 ngaseMandava. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo abantu abedlula inkulungwane ezinelengxenye abadabuka emazweni ambalwa namhla bebencintisana emdlalweni wokugijima oweVictoria Falls Marathon obuqoqwe yinkampani yobulembu labomakhalekhukhwini ye-Econet, kubika kunokuthaba Dlamini.
Lo mcimbi oyenzelwe eBaobab Primary School ubulabantu abagijime imango ehlukeneyo egoqela i-42, 21, 10,5 kanye le-7,5 kilometers. Inkulungwane lezi zivuke zasabalala idolobho lonke kodwa ekugqitshweni komncintiswano lo. UBlessing Wison ogijimela iqembu leCadence Athletic Club eHarare ube intshantshu kumncintiswano we-42 kilometers lapho aphutshela umango ngamahola amabili lengxenye 2 hours 15 minutes and 11 seconds. Kwathi kwabesifazana uEthel Phangiso olipholisa unqobe ngamahola amabili lengxenye 2 hours 41 minutes 51 seconds, ubeqala ukuthola lomklomelo.
Engikuthandileyo ukuthi ipace ebihanjwa ngakhona ngikwanisile ukuthi ngikwanise ukuyihenga for the first time angaze ngigijima ama 329 sisiya ku 42 kilometers but ngikwanisile lami ukuthi ngihlale ngisebhantshini khona lapho.
Uthobekile Ncube odabuka eCholocho esigabeni sentabeni obeqala ukungena kumncintiswano lo ngokuqhubelana imiqwayi irelay emangweni we 21 kilometers eseqenjini leBlack Rhinos Athletic Club. Uthakazelele okwenziwe liqembu lakhe.
Bekulomqanso emnengi sisijayele ukuthi ngasi ijima last time yayingaqansi kangako sasisiyehlela kodwa na this time beliyenze yangani isiqaqa umqansi kodwa hayi.
Omunye weqembu leli uMoses Charakimu olisocha eZimbabwe obenqoba okwesibili kumncintiso lo emangweni we 21 kilometers awugijime ihola elilodwa lemizuzwana 1 hour 4 minutes and 15 seconds, uthi uyaziqhenya ngalesi sicoco ebesigoqela umvuzo wemali engange $500. Ukhala kakhulu ngokuswela uxhaso kuhulumende kanye lezinye inhlanganiso ezizimeleyo.
Siyabe sifisa ukuphatheka kumncintiswano ephezulu njengakwe le South Africa kodwa kuyabe kungelamali, yikho sicela ukuthi nxa kungaba labangasixhasa bangenele.
Kwabakhubazekileyo umncintiswano womango we 21 kilometers abanqobileyo nguThandiwe Ndlovu, kwathi uLamek Rashai yena uphutshe ngemizuzwana phambi kukaThandiwe. UElizabeth Mukoloma odabuka eZambia uphutshe umango lo ekusigaba sesine. Phambilini kokunikwa kwalaba izicoco ungqongqotshe we-Econet uKhizito Makuni uveze ukuba bayaziqhenya ngabasebekwenzile lezinye ingatsha ukukhulisa lomcimbi owaqala kuminyaka lichumi lanhlanu edlulayo kulaba lihlekana nje ababephatheka kiwo.
Lokhu asikwenzeli nje ukuzithokozisa kodwa sikwenza ngenhloso yokuxhasa uhulumende kunhlelo zokukhulisa ezokubukisa itourism. Njalo lokhu kungafezeka ngoba sibe labancintisa bevela kumazwe ngamazwe usengeza ibhizimusi edolobheni leli.
Abancintise emidlalweni etshiyeneyo eyokuzilibazisa badabuka kwele Zambia, Botswana, South Africa, eMelika, kuzwekazi le-Europe lakwele Australia. Emaphethelweni omcimbi lokusihlwa, uZulu umenyiwe ukuzozithokozisa ngezomculo kungelambadalo lapho okuzabe kulabaculi abagoqela uKapsa wakwele South Africa. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Sile sizwe ezomculo.
Salibonani linjani, igama lami ngumamozi, umhlabeleli ophuma kobulawayo eZimbabwe. Ngiliphathela ingoma yami entsha okuthiwa ngu-Beautiful Faces. Le ngoma ikhuluma ngemhlobo yonke yabantu basemhlabeni. Ngisho nje abantu abamnyama, abamhlophe, amaNdiya, amaChina, wonke nje umhlobo womuntu owaziwe emhlabeni. Le ngoma ngithi Beautiful Faces ngikhuluma ngayo ngokuthi zonke indawo ezikhona emhlabeni engihambe khona mina ngiperforma ingoma le engiyibhala as dedication yalabantu engihlangene labo empilweni yami, ngoba isikhathi esiningi abantu ebengihlangana nabo bengabantu abakhululekileyo, kungabantu abasmayelayo, kungabantu abafuna ukuba kwazi ngobuhle bami, ngobuhle belizwe lakithi, ngobuhle bamasiko akithi. So le ngoma ngiyihlabele ngisithi Beautiful Faces ngoba wonke abantu lapha emhlabeni bahle njalo. Beautiful Faces is a song that will spread the word of happiness, togetherness, le humanity as a people.
Precious moments are filled through love, diversity plays a part in our society. Without the other there's no life. Without the other, there's no life. Without the other, there's no life.
Ngiyabonga kakhulu kubalandeli bami. Ingoma yami okuthiwa Beautiful Faces itholakala kuzo zonke indawo ezomculo abathi ngesilungu kuzo all online music stores, kubo Spotify, uyazithola kubo iTunes, uyazithola kubo YouTube, ama video ami liyawathola, ikhona ividiyo ehamba le ngoma yami entsha. Lazo zonke indawo obothi ayitiko Deezer, yonke indawo obothi StroKid liyayithola ingoma yami. Ngikhiphe ngeviki eliphelileyo ingoma yami, kodwa ayisithakazelelwe kakhulu endaweni eziningi. I hope lani elingakayizwa lizoyilalela, liyilandele, liyidinge, lidinga uMamozi, liyijabulele. Ngiyatholakala ku-Facebook ngumamozi, ku-Instagram ngumamozi underscore official, ku-Twitter ngumamozi underscore official njalo. Lingathi Mamozi nje kuzo zonke indawo liyangithola. Ngiyabonga kakhulu.
Can't you see we having fun? Cause our troubles are already high, creating poverty to make us cry. Please, not this time, we are on the other side now. Love, peace, joy and happiness, it's all we need, please. Without the other, there's no life. Without the other, there's no life. Without the other, there's no life.
Yelo ke umculo kaMamozi, siyabonga kakhulu, singaqhibi. Uhlelo lwamhlanje othi sibone ekade silazo ibandla lezanu PF lithi uqhubeka kahle umkhankaso wokhetho oluzaqhutshwa lonyaka. Kodwa ibandla le-Citizens for Coalition for Change lithi elibusayo livavaza amanga elizwe lonke lisenzela ukuvotelwa nguZulu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo umthembo Sithembayo uKip Sithube, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muregwe.